Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba ngibonge uDanono Kawande obesipha ke indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-15 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abadinga umsebenzi bobulawayo badanile ngokuzwa ukuthi inkampani yenhlinza inkomo ithengisa inyama e-CSC okwathiwa isivuliwe kusemthethweni umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga kwakungamanga nje ngoba ilokhe ingavulwanga.
Sizwe sadingisisa ukuthi hambe ekuqatsheni kwabo bayaqatsha na amalokhali njalo as a social responsibility kuyini abakuncedisa i-community lapho abasebenze kakhulu.
Abacubungula ezomnotho welizwe bathi amafikithali ahiqiza impahla elizweni engathuthukisa umnotho welizwe, abantu bengasebenza ndawonye bengakhethani ngomabandla ezombusazwe kumbe ngemihlobo.
Sina ku-constitution yethu ye-ZANU-PF kukhona vele ukulinganiswa kwamathuba, yebo singabe singakusebenzi nxa ukuthi umama besingelazibindi, kodwa khona kubhaliwe okuvele kukhona.
Imbongi elodumo u-Obert Dube usephendukile elizweni evela kwele Germany lapho ayenxuswe emcimbini wezimbongi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abadinga umsebenzi kobulawayo badanile ngokuzwa ukuthi inkampani ehlinza inkomo ithengisa inyama e-CSC okwathiwa isivuliwe kusemthethweni ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga ngenyanga edluleyo kwakungamanga nje ngoba ilokhe ingavulwanga. Inkampani Boasted Beef ibikwa yaqamba amanga ukuthi sivule inkampani ye-CSC eyavalwa ngeminyaka engamachumi amabili lambili adluleyo. Akwazakali ukuthi kanti kungani linkampani yaqamba amanga ukuthi isivule i-CSC. Abanye abadinga umsebenzi batshele iStudio 7 ukuthi kusukela ngenyanga edluleyo bebesiyadinga imsebenzi khonale e-CSC kodwa bethole kuvaliwe. Omunye wabasebenza kulinkampani ungafunanga ukuqanjwa ngegama uthe ubelethemba lokuthi uzathola umsebenzi ngoba elolwazi lokuhlinza lokunye kwenziwayo kulinkampani, kodwa wadingisisa wathola ukuthi ngaphandle kokulibhutsha okuncinyane okulindawo i-cold storage ayivulwanga. Lokhu sikudaba olufanayo abacubungula ezomnotho welizwe bathi amafekithali ahiqiza impahla elizweni engathuthukisa umnotho welizwe, abantu bengasebenza ndawonye bengakhethani ngamabandla ezombusazwe kumbe ngemihlobo. UMnumzana Kaustin Ngwenya, ilunga lekomiti ebona ngezomnotho kumanyano wamabandla ezombusazwe awancintisa kukhetho lokudinga umongameli e-Political Actors Dialogue kumbe i-POLAD, uthi wazibonela ngawakhe ukuthi amankampani ewangela kobulawayo alakho ukuthuthuka, njalo amanye aqatsha abantu ebemathebheleland aphinde athuthukise lezigaba lezi. UMnumzana Ngwenya uchasisa okunenge ngalolu daba kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Umnotho weZimbabwe udinga ukuthi abantu beZimbabwe babambane, babonisane konke lapho khona, njalo bavume lapho kubona khona ungane akuhambi, bavume ababe bephethe ukuthi hayi lapha akuhambi kuhle, kodwa nxa kungaba lecebele elinye elingenziwa kwenziwe. Njalo lokhu sikwenza kuphela nxa kuyikuthi sibonisana labo bonabo abamabhizinisi, ngoba yibo abaku-ground ababonayo le ndingeko zabo. Nxa nginanzelela lalokhu esihlangane lakho esikuzwa kubo, there is light at the end of the tunnel. besikhangelele kakhulu sakhangela wonke ama-companies kusukela lawa alungisa izinto ayenza okugejwayo kanye lalaba abenza okwe-tourism besikhangele kakhulu kule company eyenza okokwakhisa isamende besaxoxisana labo hayi basitshelile indlela ababona ngayo basibhodisa le phakathi kwekhampani yabo sibone ukuthi hayi kuyabasebenza njalo sizile labo nxa besitsho basibona hayi kule improvement ekhona kodwa kukhona okunye okuthize abacelayo ukuthi kulungisiswe ukuze ukuthi bathuthuke besiya phambili ikakhulu labo abalungisa into enjengesamende isikhalazo sabo esikhulu bekuyukuthi badinga ukuthi bancediswe kuma-import lama-imports ayesamende amaningi angenayo elizweni okwenza ukuthi i-market yabo igcine ingani iyafiphala abagebha ikhoulu sambile sabona sibili indlela abasebenza ngayo sihlalisane basitshela labo ukuthi hhayi indlela abasebenza ngayo kusukusela ngo-2017 basebephakathi kohlupho olukhulu sebengena ezikweledeni eziningi kodwa kusukela ku-2017 kusiza ngapha phambili sebenelisile ukuthi babhadale izikweledi ababelazo njalo le sivuno sabo samalahle sesingezelelekile banamacebo kamacebo abalawo nxa bekhangela besenza ama-projections abo ukuthi kusiyaphela iminyaka emibili ezayo isivuno sabo sizabe sesiphinde kabili konke kutshengisele nje ukuthi hhayi kuyathembisa
ongathi kunanzelele ngamankampani ebulawayo lawo wangi ayaqhatsha yini abantu iningi emhlubulweni wemathebeleland likhala ngokungatholi imisebenzi lokubandlululwa kuyini elikubonileyo lapha kumankampani la
endaba oyitshoyo emsebenzi besikubuza sibili kwenye ikhampani size sadingisisa ukuthi kambe ekuqatsheni kwabo bayaqatsha na amalokali njalo as a social responsibility kuyini abakuncedisa i-community lapho abasebenzela khona hhayi basitshelile sibili ukuthi hhayi ekuqatsheni bayathatha ama-locals abe-community njalo balokuncedisa abakuncedisayo i-community ekhona kule mgodi ethize abayigebhayo ukuze i-community ithole amanzi ahlambulukileyo sibe le mbuzo okunye besibabuza ukuthi njengoba kugejwa nxa sebethe bagebha kuyini abakwenzayo kwenzela ukuthi umphakathi kumbe ngithi i-local community yakhonapho ingabi sezingozini ngoba sana zoti nxa kugejwa kule magodi avulekayo kube lokunjalo kodwa hhayi basitshengisa njalo ukuthi hhayi bale programu abalayo bangagebha ngemva kwesikhathi bayagqibela sebegqibelile ke kube khona izihlahla abazihlanyelayo kwenzela ukuthi i-community ingaweli ezingozini kule improvement ekhona kakhulu ku-tourism khathi esiyenzakalayo but however balama-challenges abalawo ikakhulu enyamazaneni inyamazana seziningi ikakhulu kule ndlovu i-carrying capacity yendawo yabo yokugcina indlovu bale-carrying capacity ye-15,000 but currently sebe le ndlovu ezifika 48,000 ezikhona ndawo so kudala ukuthi kube khona ukugugudeka komhlabathi ngoba lezo ndlovu seziningi kakhulu njalo kube khona ukuthi sokusiba le-friction between indlovu le-community esingayibiza sithi yi-human animal conflict ekhona kodwa ke ngenxa yokuthi kulomthetho otshoyo owamazwe we-CITES ukuthi akula mvumo ukuthi kungaphongukubulala nje indlovu abasikubiza sithi killing ungazange kuvunyelwane amazwe wonke yikho baloduko khona kodwa hhayi bale mizamo ukuthi babambisane basebenzisana lamanye amazwe amanzwe anjengabobotswana izambia kanye le-angola ngoba babambisana kokhonoko
lo ke ngumnumzana Costin Ngwenya ilunga lekomiti ebona ngezomnotho kumanyano wePollard obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekwabulawayo Inani labesifazane abaphatheka kwezombusazwe liphansi kakhulu elizweni. Ngokunjalo iCommission ebona ukulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane eZimbabwe Gender Commission imanyene labenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi lwe-United Nations Entity for Gender and Women Empowerment iqhube umhlangano wemfundiso ngenjongo yokukhuthaza abesifazane ukuthi bangene kwezombusazwe. Okuningi asikuzweni ku Ezra Chisas Banda we Studio 7 ekwabulawayo.
Abanxuswe kulomhlangano wemfundiso ngabesifazana abavela kumabandla ezombusazwe agoqela leZANU-PF Citizen Coalition for Change CCC MTC Alliance labazimele bodwa. Unkosikazi Goreth Mudzongo wenhlanganiso ye-United Nations Entity for Gender Equality and Women Empowerment abayibo abaqoqela umhlangano uchaza ngohlelo lolu.
UN Women is committed to gender equality.
Inhlanganiso yabesifazane ku-United Nations izimisele ukuthi abesifazane labesilisa balingane ngoba ibona kuqakathekile ukuthi omama bangene kwezombusazo. Isisekelo sombuso weZimbabwe Section 17 siyasho ukuthi omama kumele balingane labobaba kuyo yonke indawo lasezikhundleni. Nxa sikhuluma ngokhetho omama kumele kube lenani elilingana lelabobaba ukuthi limele abantu. Lokhu kuyinjongo yenhlanganiso yabomama ye-United Nations Women ekholelwa kulokhu. Njalo sizabona ukuthi omama abalolwazi bazaphatheka kukhetho olusa.
Umnumzana Dalobuhle Sibanda ngwekomishini e-Gender Commission esabelweni seMathebelelende. Yena uthi okunye okubafuqa ukwenza imihlangano enje yikuthi bacebisane labesifazane ngokuqakatheka kokuphatheka kwezombusazwe.
Lohlelo olukhangele kakhulu ukucijisa abantu abangomama kwezopolitiko. Ngoba ngingathi ukuthi omama basilela kuma platforms awe decision making. So thina njenge-commission, njengeZimbabwe Gender Commission, siyazama sithathela umsebenzi wethu kusekelo sethu sombuso ukuthi simile siyenze indlela ezijijiniyo ukuthi sibone ukuthi omama labo baphatheka kwimisebenzi okumbe kuzihlelo ezijijiniyo lapho okufuna i-decision ebamba bona omama mathupha.
Unkosazana Presence Khumalo ngomunye wabaphatheka emhlanganweni wanamhlanje, yena nguye bandla le-MTC Alliance.
Esesikufundile kuningi kakhulu, sifunde ukuthi khonaphana abafazi balamalungelo alinganayo nabobaba ukuthi babe represented ku-politics. Akudingi ukuthi ukhulunyelwe ngubaba kuze baba yisibabazi indingeko zethu. Thina lathi njengabafazi siyakwanisa ukuzimela sizikhulumele esikufunayo ku-politics, sizikhulumele ukuthi sifuna ukubuswa njani, sifuna ukubuswa njani. So you can see from the corner. Before we are politicians, singabo mama sonke. So as abo mama, as we say land pass ngokuthi lwanovela kulelani bandla lwanovela before we are politicians singabo mama sonke.
Oyibandla le-CCC unkosikazi Khumalo uthi uhlelo lolu lubavule ingqondo kodwa kuzaba nzima ulandela konke abafundisiweyo.
Eqinisweni angiboni ukuthi kwabanye kuyathophela ngoba sesingalo omama bathanda ukusetshenziswa kakhulu ngobaba.
Kodwa ubona uhlelo luncedile ukuthi bafunde.
Uhlelo luncedile kakhulu. Ama results sesizawabona sesiku ground ngoba yiwazasitshengisa ukuthi sesithandana. Noma sivela kuma political parties atshiyeneyo, okusalayo singomama sonke. Inhlupho zethu ziyafanana.
Unkosikazi Tryphene Mtunga weZANU-PF yena uthi ujabule kakhulu kubahlanganisile njengabesifazana ukuthi bakhulumisane njengabomama kungakhathalekile ukuthi ngwebandla liphi kwezombusazwe.
Thina ku-constitution yethu yeZANU-PF kukhona vele ukulinganiswa kwamathuba. Yebo singabe singakusebenzi nxa ukuthi omama besingelazibindi, kodwa khona kubhaliwe kuvele kukhona.
Kuzangena yini emantini ukuthi lihloniphane njengamabandla ezombusazwe?
Kuvele into esiyifundiswayo ngenxa yokuthi umuntu umuntu. Mina ngibone kuqakathekile, ngibone kungikhuthaza futhi ukukhula elwazini engilayo. Kodwa futhi okunye kunanzile esikhona khonapha, singamaphathi angu-5 kosamileyo khonapha abuye kuyona le-workshop. Kulabanye vele umuntu wakhona ungaze uvuka umkhulumisa vele akavumi okutshengisa noma selikugqamtha. So
abesifazana abaningi bathi bafunde okuningi ngokuqakatheka kwabo kwezombusazwe lokubambana kunye lokukhuthazana ukulondoloza ukuthula elizweni ikakhulu ngezikhathi zokhetho ngaphambilini komnyaka ozayo ka-2023 ukuze kungabi lodlame. Ngimele Studio 7 kobulawayo, igama lami ngeza Jesus Banda.
Imbongi elodumo u-Obert Dube usephendukile elizweni evela kwele Germany lapho obekule mcimbi etshiyeneyo yokuzilibazisa. UDube wafaka isicelo emphakathini edinga ukuxhaswa ngemali yetikiti lendizamtshina. ngenhliziyo zenu ezimhlophe lina bakamthwakazi wenelisa kuyafika kwelejelimani kesizwe ebonga ngalokho elamenzela khona.
Salibonani lonke mahlabe zulu mphakathi wakithi ngu-Obert Dube okhulumayo. Isimemo sami sokuya eJalimani sacina simisiwe ngenxa yokunye kwasokwenzakele ngapha eJalimani kwazophinda kwavuseleleka futhi. Hawu bantu ngihambe kuhle, ngiyabonga uxhaso lwenu le mthandazo yenu. Ngisukile sibili ngahamba ngaze ngayafika, sengifikile bangamukele kuhle, ngamukele njengenkosi. Osekusele ukuthi usasa siyeqalisa umsebenzi. Ngijabule kakhulu besithi bedinga uMC okhuluma isikhiwa ngoba kulo khuluma isiArab lesiSwahili lesiFrench. So ingakho ngizayenza inkondlo ngiphinde ngibela ngoMC. Ngiyalibonga lonke abantu bakithi, lingapheli kimi kuphela kodwa lixhase bonke nje abantu, kodwa hayi kwele Jalimani lokho ngifikile ngathi kumnandi. Ngiyakholisa ngisezandleni ezinhle kakhulu.
Okwamanje ke siphakhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usekele Angola emkhosini wokugcotshwa kukaMongameli João Lourenço owakhethwa okwesibili kukhetho lwangenyanga edluleyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uSimbarashe Sibanda oweBhinga uchaywe ngesitina ekhanda ngomunye wakhe adlala inguqu laye uPlana Munenge wafa. Ababili laba kubikwa baye etshwaleni ngemva kokudlala umdlalo wenguqu lapho abalwe khona kwaze kwaba lesehlakalo lesi. Okwamanje ke silaleleke amazwi enu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngithanda ukuthi ngimpawu lami kancane kulokho engikubonayo lengikuzwayo. Mpawu le kulokho bekukhulunywa ngumfowethu obethi yena laba balahlekelwa izihlobo zabo ezingu-10 ombe 10 families angisakwazi ukuthi induna leyo ekhuluma ngokuthi ungakhulumi ngento ebuhlungu leyo ngasiphi isikhathi ngoba kuzathiwa ngezepolitiki. Kanti vele ukubulawa kwabantu eMadibeleland kwakungani, kanti kwakungezepolitiki. So asikho isikhathi okumele sibekwe ukuthi kumele ukhulume ngalesi sikhathi ungakhuluma ngalesi sikhathi ngoba kubuhlungu kuwe, ngoba futhi kuzoba buhlungu komunye umuntu ukuthi yena angasavotelwa. Kutsho ukuthi leyo nduna akusinduna yabantu, induna yephathi esekelana nalapho ehola khona, lapho ethola khona i-ayisuzu ukuthi wena ungakhuluma ngodaba olubuhlungu ngesikhathi sokuthi useduzane namavoti izalahlekelwa yi-ayisuzu. So i-ayisuzu yayo le mpilo zabantu abayinamba konke labo abafayo bebulawa ngumuntu namhlanje ohleli odla kahle odlevungula amazinyo odle xubha ma isizo sokumnukela lokho okumnukela kabi akhupha afake okunye abesethi wena ma usuza ubuhlungu kuwe ungakhulumi ngaleso sikhathi ngoba yena usafuna ukuthi aqhubeke esembusweni ephiwa ama-ayisuzu wenitholani khonapho. Yabona ukuthi into le e-ground izalunga nzima ngoba ilabantu abayisapotayo abangabantu bakithi abayiholelayo kona noma babafelwa izihlobo zabo abafana lezinduna, ngoba izinduna ezikhona manje ezinye ezingabantwana ezingakwaziyo ngalangakhona lokho okukhulunywayo ezilonge yona ihola iphiwe i-ayisuzu ihamba kuhle, ihamba ngegazi ngegazi labanye abantu, ibhadalela igazi labanye abantu abazibuhlungu abathonti igazi lezinyembezi ngaphakathi.
Salibonani lonke kwi-Studio 7. Okhulumayo uManyati ngisekhezi. Kulobaba uthe i-Studio 7 sikhuluma ngezanu le-CCC kuphela. Hhayi akunjalo, i-Studio 7 asikhethi muntu. Ngisho lawe ukhululekile ukuthi ufake umbiko ngebandla lakho lapha kokodibadiba zihlangene zonke, akukhetha mhlobo la. Bese ngisithi Mayelo Movement, hayi salibonani hlobo zami, salibonani Mayelo yelo linjani. Bese ngisithi njalo kulobaba lo vele eBotswana lo, hayi uyasinikisa inhliziyo lubaba, siyenyanyile ngombiko wakhe awukhulumile umasisi lo.
Ninjani, ninjani balaleli be Studio 7, kanye labasakazi bonke ngiyalifinyelela ngithi inhle into elisiphawulela yona amalanga amihla ngemihla. Ngithi qwekani senza njalo kuze kube phakade. Engikhuthaza yonke intsha njalo ukuthi ngabe siregiste ngobuningi sivote ngobuningi wethu. Sihambe siyoregista ngoba impilo lesiphilayo ibuhlungu bakithi, ibuhlungu badala. Kunzima okwamanje ngikobulawayo amanzi ahambe kuthangi kuthiwa ayabuya next week. Bazali into ebuhlungu kakhulu, into ephilisa umuntu kuthiwa ayabuya next week and isibhorane sangikhona lapha okukhona amanzi okuthi abantu bethole ukunatha uthola kulungumdwendwe wabantu belinde lamanzi bekhotshoza isibhorane esikhiweni. Hayi badala, sivotheni sikhiphe lento le. Khiphe lento esesihlukumeze kweminyaka. Asivotheni sikhethe uhulumende ozanakekela abantu. Uhulumende olosizi, uhulumende olozwelo. Okhulumayo ngu-JM wasedobota.
Bo msakazi, linjani Studio 7 labalaleli? Okhulumayo uThokozane Ncube eCape Town. Le mbuzo nje apha engu-2. Wokuqala kathi umqondisi ocucelela abantwana beZimbabwe ukuthi abantu beZimbabwe ukuthi bengaxoshi eSouth Africa, yena wathi kangena indawo yeZimbabwe lapho ngathi sengikhonfuse. Wayengathonga ukuthi abakamthwaka sesitha beZimbabwe secelela amashona lawo ukuthi ehlale eSouth Africa phemasitha beZimbabwe, wathi iZimbabwe le mthwakazi into ezimbili ezihlukeneyo. Wayene siyacela beZimbabwe engacela abakamthwakazi. Sokusobala nje ukuthi undoda lwento ayenzayo la akayiqondi, akayazi kuba nawe usecelela abantu beZimbabwe ukuthi bengaxoshi eSouth Africa. Babamthwakazi-ke kasakhulumi ngabo, yena sithi ungumthwakazi. Okwesibili, line kilanda into nokusapotana la bantu belokhozini lapho abe-CC labezanu. Linahlahle liyizanu liyi-CC khona eminye imihlobo liyayifuna ukukhuluma ngayo alifuni. Lina futhi lihamba nini ukuyavota ke lingiphenduze. Lihamba nindini ukuyavota. Ngoba singakhuluma soyethu amam odia lwabali. Lisakhetha lahambisana labo-CC labozani welwafuna kuthiwa ngogabule labomba, kuthiwa ngogabula, bethiwa ngogive gabule, bethiwa ngobani lo la ehlale womana weZANU-PF lo. Lo isiwomani nje lento ogabule wakhona le. Isiwomani, siwomani sokuqala lokugcina. Asiyazi sakhulumi ngaye le.
Andonke endaweni lapho ekukhona ngiphawule kancane lapho ngodawulweni konkeo alokuthi amathemithi kulakwafeta sisouth africa indi siyafika kujuni bengithi abahoweti bangakisihlabeli kea ngoba ungawukhayela kahle kwiindaba zepolitics zamsizenzokuthi bayenzela ukuthi bancedeli yana yigemu nje epolitics abakwazile ukuthi ingabuya ngodisemba la kuzawela ukuhambanisa ama-election la. So baleyikhulumisane bakhulumiseni ukudileyanini ijama sitake ukudila ama-election njeni sesilesusake labona. So into leyo ningayijabuleli kangako, yinto nje ekuyileyo isenzela kona kwepolitics ngoba ama-political parties lawa alobudlelwane. So bahlale phansi bavumelane isitrathe senesi ukuthi hayi dileyani bijala ukudila ama-election na bazalikele icutha abantu khona ngakho sikukwazi yabo seyilenda ama-election isenzela abantu South Africa ma. So kunanzelele kakhulu konke kinga ya ba-estia nje le ukuthi kule ndani amaphilisi la amaphilisi amaZimbabwe South Africa esendeleni ibhida inyankhona lisakuthi lani kanti akonje istrategi lesi ama-political parties la izani le-ANC bakubonile ukuthi abantu abalohamba bebakhiphe ngathesi ngo-December ama-election asozahambe lapho zimane. So bavumeleni ukuthi hayi bedileyani mbijana lapho abantu ababengabuyi zakhophisa ama-elections ethu. Zinanzele bafowethu lingakuhlabeli ngoba kunanzelele into lokhu into nje ethi ama-election. So after that vele kuzakwathi ngojuni ama-election azabisekile. So kumele abantu benanzelele bengakuhlabeli hasi sisendele ukuthi kube njani siyakujuni. Thina abangakhulumiyo bakwenza ukuthi bethu sesisendele siyakujuni ukuthi kube njani khonapho ngojuni.
Studio 7 lishona njani basakazi, sithona njani basakazi bethu abahle. Ye ngumdlulo okhulumayo la. Ngizafisa nje ukuthi ke ngibuze mina kahlehle ukuthi kati into ebangwa yi-MRP le-CCC yini abalandeli be-MRP labalandeli be-CCC? Ngoba ngolwazi lwami ngibona ngathi izinto ezihlukene, iqatha abalibangisana alikho, yinto engekhoyo. Abantu yibona abazazikhulumela ukulwa kwabantu akusiza futhi akusoze kusebenze. I-CCC ibheke ephalamende, imthwakazi ibheke ukunquma imthwakazi be aside izimisa leyodwa kathi manje kubangwane kubangisano kubangiswanana ini instead sokuthi abantu sibamba neni sibe into eyodwa wabopha umthwakazi yebigicha sonke singama triple C simthwakazi wabopha triple C member ye triple C yebigicha sonke ukuthi yonke into le kufanele siyibhekise kuzani impi yonke le sibhekane layo ifanele siyibhekise zani PF ngoba iTWC ayikho eParliament ayikazi yabaseParliament kathi manje kubangiswana ini ngoba la yababotshwa amalungayo nawe emthakazi abotshwa sijisi itheceleni sibhekane sodwa hayi bagidile okwento kwethu lokungatha kuwa akuzukusisebenzela yini kathi zani PF singani ichanisa abantu amakhanda njengani thiwa kumbe kanjani kathi kusatshwani ukuthi kuqondwe ngqo kukhulunywe ngezani PF ukuthi lokho ekwenza yisi wrong uzoza ukuthi hey TWC kukuthi kukuthi hey imthakazi kukuthi kukuthi asiyekeni yonke leyo nto asipeni imbumba sifocuseni sifesaneni le sitha nqo sisibheke emehlweni sihlukane ukuthi silwe sizodwa ngoko wabona amasotsha silwe ehode siyempini empini ejikelwe hode no so sinqoba kanjani isitha masiyithi futhi sijika silwa futhi sizodwa hayi man bakhitha sekise yenzeni into eyaphambili kwelinye ilanga kumbe into komunye unyaka asike senzeni into yaphambili into elesibhono into elesisombululo akukho mthwakazi orongo lapha akukho triple C orongo yonke into le iZANU PF kufanele kuliwe le ZANU PF yonke impi yonke le imeli ibhekiswe ku ZANU PF hayi kuma opposition parties ngoba yonke nabheka afesane nento eyodwa
lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika inkulungwane zabantu ziye zayavalelisa isidumbu sikamufi obeyindlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth II phambilini kwakungcwatshwa kwakhe ngomvulo. Siqoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, umnumzana Difa wajabha ibhango Dube ukuze sizwe okwenzakalayo.
Angula okutshengiselayo kakhulu ngaphandle nje kwakhona ngale kubo Buckingham Palace ilapho kugcwele khona abantu abaningi kodwa ke nqa ungabe uhamba nje phandle lapha nqa ukuthi ungazange wabona mhlawumbe kuba mabona kude ayikho enye into etshintshileyo ngaphandle lapho engazi mhlawumbe engakusimbolizeya mhlawumbe ukuthi ubone ukuthi kukhona into engake evelileyo abantu basaqhubeka ngokuhamba emsebenzini ngaphandle kwelanga langomvulo lapho okusekubekwe khona ukuthi kuzabe ilanga ukuzabe likhefu ukwenzela ukuthi kuqhutshwe imisebenzi yakhe ukuthi ahamba ebekwa.
Ungathini ngendlela equtshwa yonke into amasiko akhona okuyabekwa lokunye okunjalo? Ungasitshela ukuthi kuyini wena ukubona?
Kuningi esikufundileyo njengoba ubukhosi lobo kuyibukhosi obukhulu mhlawumbe singatsho sithi obuye ba ubukhosi obuye baphatha cishe amazwe amaningi omhlaba engasi ukuthi ibukhosi obu phethe ilizwe laseNgilandi kuphela. Kodwa ke esikufundileyo kulomsebenzi ukuthi kuyatshengisela sobala ukuthi ukusuka kuka Queen esuka esaphila esuka eBuckingham Palace ehamba esiya eBalmoral Castle kutshengisela sobala ukuthi izinto zakhe wayesezihlelile. Iloba nje noma kukuthi asonto ebekade beziveza kakhulu kumedia ngoba uQueen yena bengumuntu obengathandi kakhulu ukuveza zonke izinto kumedia kodwa ke bekusobala ukuthi izinto eziningi zonke sebazihlela wazibhala phansi wabatshela nje abantwana bakhe wabanika imilayo yonke lokuthi izinto zikhambe njani lokuthi zikhanjiswe njani ngoba into yabo ngendlela abayenza ngakhona kutshengisela sobala ukuthi ihlelekile njalo bayenza into abayaziyo abangayiphumputhiyo abayazi ukuthi ufanele ukuthi kusuke lapha kuyiwe lapha kuleli banga kusuke lapha kuyiwe lapha okutshengisela sobala ukuthi into leyi into abahlala phansi baqonda bayizwisisa kakhulu.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabha ibhango Dube isizalane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane osigqibeleke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abadinga umsebenzi kobulawayo badanile ngokuzwa ukuthi inkampani ehlinza inkomo ithengisa inyama e-CSC okwathiwa isivulwe okusemthethweni ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga kayivulwanga kungamanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.